abasakhulayo ikakhulu yibo ababhalisela ukuvota endaweni eziphithizelayo. Osakhulayo unkosikazi Michelle Gwebu uthe ukubhalisa endaweni ezikhatshana bekumphuzela kakhulu, kodwa nxa kubhaliswa ezitaladeni kuba lula.
Thina njengama youth sibona ukuregister lokhu ukuthi sibe sibalanda lapha abakhona kuyasiphuzela kakhulu, ngoba lathi siyabe sibhizi kulezinye izinto esiyabe sizenza. Okuhle nje ukuthi babe besilanda lathi endaweni eziphithizelayo lapha ama-youth atholakala khona amaningi esenza into ezithiyeneyo.
Evumelana logwebu umnumzana Victor Chirara uthe leli linyathelo elihle ngoba abasha bengakhuthalelanga ukubhalisela ukuvota.
Kulinyathelo elihle sibona ama youth eseregister labo bebalanda ema supermarket lasemamolini, ngoba nxa bebalanda ezikolo leyo izinye indawo abayenelisi ukuhamba. Manje sibelande lapho kulama movie house lezinye izinto abasithakazelayo edorobheni bayaregister.
U-District Elections Officer wakoBulawayo unkosikazi Sithokozile Khuphe uthe lanxa inani lababhalisileyo lilokhu liphansi, sebefake imizamo eminingi yokuthi bahuge abantu ukuthi babhalise ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo.
Sesizama ukulandela abantu ezindaweni lapho esibabona bekhona bebhizi. Siyahamba ezindaweni lapho abantu abahlangana khona, singazokuthiwa kulomhlangano labantu abaningi. Siyahamba sefake ikhiti.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota lukhangelelwe ukugqitshwa mhlaka 19 kuMpalakazi, kodwa amabandla aphikisayo asecele izekhi ukuthi yengezelele isikhathi sokubhalisela ukuvota ngamalanga angamashumi ayisithupha ukuze abavela ngaphandle kwelizwe babhalise. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.